VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 19 kuMpandulo 2024 ngoKhep Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekhomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla.
Ngiyakwanisa ukuthengisa 15 bills kuya ngesizini. Andabona into ezisizinali but into ezingama-bills lama-handbag akukho sizinali. Mangabe ngithengise 20 pairs.
Uhlelo olusekelwa nguhulumende weMelika soluncede amantombazana afika 1,200,000 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebelahle ithemba kwezombusazwe eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ekomishini entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluze ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamabutho eZimbabwe Independence Complaints Commission afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Abanye besithi ababoni ikomishini le iqhuba umsebenzi ngemfanelo. Bathi insolo yabo iphezu komgcinisihlalo wekomishini le, uMnumzana Webster Jinamora, wayengumahluleli we-High Court owajiya isikhundla lesi ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Basola njalo uMnumzana Oliver Mandipaka, olilunga leZANU-PF njalo wake waba ngusikomiti wamapholisa. Kodwa isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abasola ukuba khona kwababili laba kulikomishini balahlekile. Amanye amalunga ekomishini le ngumnumzana Andrew Mataruse ongudokotela lonkosikazi Elizabeth Lutsate oligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba untukameni komo weStudio 7 uqoqele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Le komishini iqakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso, kusho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abalamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo, amandla okubopha, amandla okwenza lokhu lalokhiyana. Ngakho ikomishini le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo ukuyo, ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho kube sekulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule komishini kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni, balandele umthetho othi kumele bazimele, bangasebenzeli ibandla thizeni, bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho-ke nxa umuntu esengene esihlalweni kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo, kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho-ke kungumthwalo kibo labo asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela ibandla elithize, kumbe ukuthi asoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi amakhomishini avele ekhona akaqhubi kuhle umsebenzi, le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini?
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo, baphiwe ibudget yokusebenza, baphiwe ithuba lokusebenza, kungabi khona okubavimbelayo emsebenzini wabo. Kungakhathalekile ukuthi ikhomishini yakhona ibizwani, ngeyani njalo. Iyakwazi ukusebenza uma ingaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze, njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo bewuthanda umsebenzi. Kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi, ingaphiwa ngibhajethi, iyaphelela endleleni nje kube yinkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lokho.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontukameni Gomo weStudio 7 ekoBulawayo. Lanxa impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, amantombazana amaningi athi asethole indlela zokuziphilisa lokuphandela izimuli ngemva kokufundiswa imisebenzi yezandla phansi kohlelo lukahulumende weMelika uLetdreams, kubika uNgqwele Dube.
Amaphupha abasakhulayo abaningi aphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja kuleli ngenxa yokutshabalala komnotho. Kodwa uhlelo lweDreams okuyisinciphiso somusho othi Determined, Resilient, Empowered, Ace-Free, Mentored and Safe soluvezile amaphupha amantombazana amaningi ngokuwafundisa imisebenzi yezandla ehlukeneyo efana lokuthunga, ukupheka, ukweluka inwele kanye lokwemba amatshe aligugu. Omunye wabahlonyiswe ilolu hlelo nguNicole Svanda, oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili, 22. Ngemva kokufundela ukuthunga impahla ngezikhumba, uNicole usungule ibhizimisi lakhe lokuthunga izicathulo esebenzela emkambo omkhulu wabenza umsebenzi ofanayo eBulawayo leather cluster.
Ngiyakwanisa ukuthengisa 15 bales kuya ngesizini. Andabona into lezi seasonal, but into njengama-bills lama-handbag akukho seasonal. Uma ngabe ngithengise 20 pairs with imali, I can sustain like day to day needs. I can pay rent, I can buy food, I can pay for my kid school.
UHusekho Mlawuzi laye nguntombazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili, 22, futhi ufundele ukuthunga impahla yezikhumba njengoNicole. UHusekho uthi usesenelisa ukuphandela umndeni wakhe esebenzisa imali ayithola ekuthengiseni yakuthungayo.
Yeah, iDreams itshintshile impilo yami because now angisadingi imali ngokuthi maybe ngilale nomuntu khona ezonginika imali, and lesimo sasekhaya sitshintshile because now sengikhona ukuthi ngingaba le mali, angisadependi on someone else.
Omunye njalo wabathole usizo phansi kohlelo lweDreams uhlanzekile Ncube owafundela ukwemba eZimbabwe School of Mines koBulawayo. Yena uthi lanxa engakatholi umsebenzi okwamanje uziphilisa ngokugebha igolide ezimele.
Umsebenzi yangikhona awutholakali la ama-mines akhona, but like khona lokhu kwamakhorokozane siyahamba siyogebha then sesihambisa kuhamamili just like that sesibamba khona lokhu ukuthi lami njengisebhaya nje akufani.
Uhlelo lweDreams lusungulwe nguhulumende weMelika ngo-2015 ngenjongo yokuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela kugciwane lengculaza lokuthola indlela zokuziphilisa ezifana lamabhizimisi amancane. UNicole uthi phezu kokufundela ukuthunga, uhlelo lolu lwamfundisa indlela zokuzivikela kumkhuhlane emacansini.
iDreams yona yasifundisa nge-HIV prevention, yabona o-PrEP labo-PEP, difference between PrEP le-PEP, lokuthi how do we reduce ama-risk okuthi sibe le-HIV.
Umqondisi ogatsha lweMelika olubona ngokuphathisa abaswelayo emhlabeni jikelele njalo okuyilo oluqhuba uhlelo lweDreams olwe-United States Agency for International Development, USAID, eZimbabwe, enkosikazi Janine Davis utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenzise izigidi zamadola eMelika ezingamakhulu amathathu, 300 million, ukuthuthukisa amantombazana eZimbabwe aphezu kwesigidi 1 million aleminyaka ephakathi kwelichumi lanhlanu, 15, kusiya kwengamachumi amabili lane, 24, phansi kwalolu hlelo kusukela lusungulwa ngo-2015. nyakenye loluhlelo lufinyelele amankazana adlula inkulungwane ezingamachuma esikhombisa 70,600 labafana abaphose babe zinkulungwane ezingamachuma esithupha 57,000 befundiswa ngokujulileyo ngezocansi kanye nokuzivikela emikhuhlaneni. Lo nyaka unkosikazi Davis uthi sebesebenzise amadola emelika phezu kwamachumi amathathu lantathu 33.9 million uhlelo lwe-DREAMS bebambisane logatsha lwe-United States Center for Disease Control and Prevention, CDC. Uthi njalo ezigabeni zeZimbabwe lapho kulohlelo lwe-DREAMS sebehlise ingozi yokuthelelwa kwamantombazana igciwane le-HIV ngesilinganiso samachumi amane lane ekhulwini 44%. Uhulumende weMelika uqhuba uhlelo lolu kwamanye amazwe agoqela eSwatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Botswana, Haiti, Rwanda, Namibia, leSouth Sudan. Iviki umeli weMelika eZimbabwe, Ambassador Pamela Tremont, uzakuthekelela kobulawayo ukuze bona inhlelo eziqhutshwa lilizwe lakhe eziphathisa uZulu. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilahlekelwe ilithemba lonke ekuthini amabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe kule nguquko angayiletha ezalungisa ezombusazwe ezomnotho lezenhlalo kaZulu. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwela South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi ubugovu, ubuthengisi, ukuthanda imali, ukubanga izikhundla, ubugwala lobumenemene sekwabulele kwaqeda du amabandla ezombusazwe aphikisayo, kwangasali ngitsho lodokozana lwethemba lokuthi angabuya avuke. Iningi lithi ingxabangxoza esebandleni le-Citizens Coalition for Change ikhombisa sobala ukuthi kumabandla aphikisayo sekugcwele amaganyana angela ngitsho lenhlansi yonembeza. Abanye bathi lamanye ngeke kuvele kusakhulunywa ngawo njengoba sehluleka ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okukodwa ePhalamende. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uthi ukubuya kwenguquko eZimbabwe sekusezandleni zikamvela ingqangi, njengoba emabandleni aphikisayo sekusele nje ukhakhayi olungethusi ngitsho lenyoni.
Alisekho ithemba lokuthi ungathemba amaqembu aphikisayo eZimbabwe ukuthi engaletha utshintsho. Bayeza lapha bengabantu impela ukuthi hayi ngathi sisephejini eli-1 sizalwela utshintsho, only to find that ekugcineni emuva backdoor yibo abantu abangathi bama-deploys ezana baza nje kithi kuzofuna ama-vote just to confuse ama-votes bethathi bayabuyisele ekuqembele ibusayo. So as long bona besidla hayi abalankinga lakho.
Kodwa-ke amabandla aphikisayo lawo abuyisela lezi ngqobe kuzizalwane zeZimbabwe lezi. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-The Patriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube uthi abasola abanye laba kufuze bazibuze ukuthi bona benzani ukuletha linkululeko abayifunayo.
Zakhuluma ngento eyenzakale eKenya, abantu baseKenya bathe enough is enough, sesifuna ukuthi izinto zenzakale ngendlela ethile. Basukuma benza lokho abade bekufuna, eziyizinto sizibonile zihlehliswa nguhulumende. Kungakho abantu beZimbabwe into yokuqala kumele babeyazi ukuthi amandla akibo, bese befaka umuntu bethi sikhokhelele kulokhu.
Unobhala jikelele webandla lezaphu uMnumzana Mthulisi Hanana uthi abakhono nayo laba nxa bengasukuma baphatheke kwezombusazwe izinto zizaguquka.
Abantu kababhalise ukuvota, balungiselele ukuya khona eZimbabwe lapho kuvotwa khona.
Obengumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kwele-South Africa uMnumzana Thusi Ndlovu Utuhlupho lukhulu ababhekane lalo ukuthi balwisana lohulumende osephenduke waba liginyambila elisemnyango wobhalu olugcwele imbila.
Uma ulwa nombuso ofana nawo lo esilwisana nawo kuba nzima ngoba abantu bakhona basisebenzisa amasosha, basisebenzisa amaphoyisa nani imishini kahulumeni. Abanamandla laba bantu. Uwabuchamisa uyabuya uza nenhlelo ezinzima kakhulu ezizokhipha izana.
Kodwa ke ophile ngesikhathi senkululeko waphatheka laye ekukhululeni ilizwe leZimbabwe uthi sezilahlekile injongo zomzabalazo kunkokheli zamabandla aphikisayo.
The leaders omunye nomunye usebenzela isisu sakhe, nama opposition usebenzela isisu sakhe. Imoto ehamba nomuntu osebenzela i-ruling party oku cabinet kuna the same. Akasahlali nabantu, usesukile manje, usehlala emasababini. Onkomo bebephila nabantu, omgabe bebephila nabantu emakhaya, nabo sithole bebephila nabantu.
Abanye bathi ukuzalungisa isimo elizweni ukuthi lalabo ababalekele kwamanye amazwe labo baphenduke ekhaya kuyencetiswana ukuletha inguquko abayikhalelayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union usunike ele Ukraine izigidibhoze ezingamakhulu amabili amadola, $180 million, yokulungisa izititshi zikagesi ezabhonjwa ngele Russia. Phakathi kwemali le, enye yileyo yahluthunelwa ele Russia ngumanyano lo yayisemazweni atshiyeneyo. Lokhu kubizwa ngabezindaba abe-Reuters, abakunhlanganiso ye-Commonwealth elungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa kunyanga ezayo bathi kumele leBrithani lihlawule amazwe akuzwekazi le-Afrika kulandela ukugqilazwa kwabantu abaningi babebanjwa ngamandla okuba besebenze okungelambadalo elizweni leli. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba leBrithani lilakho ukunika impendulo ejulileyo amazwe akhonona ngodaba lokugqilazwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Impumela yokucwaningo lwenhlanganiso ezehlukeneyo oluphenya ukuthi ngubani onganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka olokudinga umongameli weMelika iveza ukuba abancintisanayo uMnumzana Donald Trump webandla le-Republican Party lonkosazana Kamala Harris we-Democratic Party baphose babe ngochikilo bhanqa ngoba bajiyana ngemicijo emilutshwane. Ukucubungula lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uqale ngokubuza uMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xa-xaku.
Kufiphele kakhulu ukusho ukuthi kuzokwenzekani. Kufiphele kakhulu ngoba uma ngabe kuyukuthi namhlanje lona ephakama kusasa esehla kuphakama loyana, akukho lula ukuthi singatsho ukuthi ekugcineni onguyena yena ozalunqoba ukhetho lolu ngubani. Kuyasibuyisela emuva kumncintiswano owaba khona phakathi kwakhe uDonald Trump no kosikazi uHillary Clinton, lapho esabona umncintiswano nawo usondelene ngalendlela. Kodwa ke izikhathi eziningi loyana umama wayekahambe phambili, kodwa ekugcineni sambona uDonald Trump elinqoba ukhetho. Singatsho sithi isimo esase-America asifani nesamazwe amaningi. Esamazwe amaningi osethole amavoti amaningi usenqobile okhethweni, kodwa kusystemu yase-America akunjalo. Yilapho okwenza ukuthi kube nzima khona kakhulu ukuthi kuxaguleke ukuthi ekugcineni kosuku uma umncintiswano unje ngubani ongase alunqobe ukhetho. Singabona umama uKamla enqoba ngenzi balo zabantu ezizamvotela kodwa ahluleke uma sekuza kule eyinye isystem eyiyona naye eqakatheke kakhulu ukuthi kuqunywe ukuthi ngubani olunqobileyo ukhetho kusemnyama ukusho kodwa ke singakuchiya ezandleni zabo abantu baseAmerica nezandleni zabo laba bobabili abancintisayo ukuthi kulezi insuku ezincane esezisele ezilutshwane esezisele ngubani ongaphosa amagalelo amakhulu angenza ukuthi sibone isimo seshintsha kakhulu sesivuna oyedwa wabo kodwa uma kuzohamba ngalendlela kuze kuyofika mhla wokhetho akuzukubalula ukuthi sibone ukuthi ngubani kahle kahle uzalunqoba ukhetho phakathi kwalaba babili.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwadi ecubungula zombusazwe ubekhuluma ezimele bexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Unamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change asehlale phose inyanga ezintathu evalelwe eRemand Prison kulandela ukubotshwa kwabo esemhlanganweni eHarare wokuthakazelela usuku lweDay of the African Child. Amalunga la akuqela umnumzana Jameson Timber, umkhokheli welinye lamacele le-CCC. Kusenjalo amagqwetha lentathelo zindaba bathi bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi sonke nxa besemthethwandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Guda Msanka okunhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe, lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umsaka usungula lingxoxo.
Wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani kumbe ubulele umuntu kumbe yi-cyberbullying kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala. Yawufaka wafakwa sobala kuvela kuma lawyers ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo yikho ukuthi iphele ngezinye indlela iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshiwe sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libesenza okungafaneleyo behambe entolongweni. So yikho kuphela kwezindaba okwakhathesi ukhanya basayenza lokho sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi amajaji athini.
Baba Mlalazi, nantoke udaba khonapho ke ubona njani khonokho?
Ye akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lo hulumende kumbe kababonisani lo hulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku oDumiso Dabengwa babo bavalelwa bengelacala o lanxa i-court isithe hayi abantu babo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini la nini ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala elinjengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hayi lo lecala kahambe sibayehlala ecourt ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni akula ngitsho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele eParliament uhulumende elezigi lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamaZimbabweans why beqhubeka belokhu bebotshwa abantu abanjabo ngalivume bake babotshwa before akulacala khathesi bambopha akula i-abuse inje yomthetho le mthethwandaba.
Yes, yakuzwa kakhulu Mlalazi. Impendulo khonapho baba Msaka.
Into engibonayo kuloko akukhulumelayo yikubana uyavuma ukuthi abantu babefika e-court amajaji ethi abala macala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu abazomthethwandaba lalaba abanjani abaphezulu. Kutsho ukuthi asinike nini amakhoti njengoba yena sevumile ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi beyenze belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa babotshwa bakhitshwa. Hhathi uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba Mnyakazi, gqiba ngamaphitshane kula.
Uhluphe esilalo umsanka ngenxa yokuthi ukuloleyana uhlangothi olungale yikubana amapholisa a-abhuza umthetho. Kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala. Kulama cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-hophwela abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe i-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa ithole ipolisa eliyi-activist yezanu lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu. Unfortunately yikho kwenzakalayo, ndomsanka are not affected ngakho because bakuzanu PF. Akutsho ukuthi abantu bezanu PF kabahlangani bona, bayahlangana but umthetho u-applywa ngendlela ezihlukeneyo ngoba instead yokuthi sibe le-police commission professional police service professional si phakathi kwamapolisa silama activist awezanu afuna ukuthi ancindezele abantu esebenzisa umthetho, which is very unfortunate. Silama prosecutors amanye athathwa emapoliseni ayeba ngama prosecutors abangama activist, which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kulabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla elibusayo lile support why lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe lomnumzana Gula Msaka okuhlanganiswa edlelana lebandla lezanu PF eForever Associates Zimbabwe bexoxa leStudio 7. Sokuzikathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Kati manje yena umlankaka ube ngaphi? Nqa indizamshina iwe engekhona bekumela kade yona. Ube ngaphi? Uhambe ngani emhlanganweni ngoba emhlanganweni ufikile? Hayi laba abantu bezana bangabodlala ngengqondo zethu sibadala thina for into lezi. Ayikho nje isitori sabo abasenzayo la. Oh, bayambuluza okuyo. Laba abasengezo bakhona lo kuthiwa usengezo lalo kuthiwa ngukhaliphani sebeyaxosha manje laba ababhruka abakathizi ngoba sebethola imali. Imali ephele kasuwe ephathi akuzela triple C bayithengisela izanu p f usengezo lo khaliphani kathi suba sebebona leyo mali okuthiwa ngephathi yikho sebexosha labo mthwe. Barit babaxoshe labo bayeziphuphu kustereki barit babaxoshe bayidle bodimala. So mali ephathi le ibonus yabo sengezo abanikeza izanu p f i-2/3 majority le esinayo kathesi sebefuna ukuyitshintsha imithetho ngokuthanda kwabo bathengiselwa ngusengezo ukhaliphani izihlalo zonke lezo.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7 kodwa silokhu esidana kakhulu ngoba kade sacela ukuthi news zethu abantu azengeza isikhathi kumbe kufakwa ezinye zisekuseni ukuthi abantu bakwazi ukuphawula bonke. Ngabe kuningi sikucala lokho, akula manzi isomiso, indlala ingaka, izanu vele ayisiyo phathi yabantu nje ibambe abantu ngonoxhaka. So kutho ukuthi siyalungisela ngaphi leyo nto ma inkundla yethu seliyivalile and alisichazele ukuthi izayivula noma vele sikhohlwe nje sichithelayo mazi kwayisekhole nkukhu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama. Sixoxa labomama abangabalimi. Singakehlukani sike sikhangele ezinye zezinhloko zendaba. Amalunga e-commission entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu abaye behlukuluzwe ngabezombikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa
lamhla ake kuba lapho ohlelo lethu namhlanje oluvalisa umthembo sithemba ukhipha sidube lilale.